kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama commissioners angathiyananga lokuthiwo ngubabumpofu obhedi okuthiwo nguNick Mangwana okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye beimpartial ama commissioners benze into elihlazo kanje osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into le ibayilwela ukuthi fakwe esisekelweni kuningi inhlobo abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe khona kuyethusa ukubana i-standing rules and orders committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obed Gutu otengela sikhathi esinganani ebuye kubandla lezano bemenzebe ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akulako zinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udawo lwe-Gugurawund kalulungiswe lokuthi ama-victims e-Gugurawund kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udawo lwe-Gugurawund lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeyo onjengo-Obed Gutu bengimbona eselende bezimhlophe ukuthi compare igenocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobu dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavota so kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono kusebantwini bona la ama-victims e-Gugurawund ukuthi uma begqoke ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshoni.